Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu nomhlaka 2 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona.
Ubotho amalunga amaningi ebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe usokuchothozwa ngamazwe entshonalanga agoqela elemelika.
Lesizama mpela singomphakathi wakithi kodwa manje izandla zimpintshane. Sincedisana nabasekhaya sigoqagoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi.
Izakhamizi zakhela ibholofo eMatoleni South lingakhuthwa isigaba somculo iWars of Friday. Zonke lezi ndawo lezinye ziyalandela. Amapolisa asebenze abaphikisayo abakubandla le-CCC emadolobheni atshiyeneyo abalwela ilungelo loluntu labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa kumaviki amabili azayo. Omunye wababotshwe namhla ngumnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umkhokheli we-Zimbabwe National Students Union, umnumzana Emmanuel Stima, umfundisi Kevin Nyamakanga, labakubandla le-CCC wobulawayo Mutare Kariba lamanye amadolobho. Amapolisa athi ukubotshwa kwabo akutsho ukuthi abantu eZimbabwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano. Kodwa abaphikisayo bathi kwenzelwa ukuthi abaphikisayo njalo abasola indlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe nyakenye bengatshengiseli ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umfundisi Raymond Motsi olwela ilungelo loluntu uthi kuyethusa ukwenzakala kwamanje eZimbabwe.
Abantu beZimbabwe jikelele abamukelanga umbuso wabo ngenxa yokuthi khona kulezinto ezithile ezingacacanga kusukusela ngesikhathi esokhetho lapho imphumela kayimukelekanga ebantwini. Yikho lapho kune problem khona. Ngikubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona elizweni lakithi ngesikhathi sesageke. Kanti ke ngabantu labana abajwayele vele ukusebenzisa udlame. Nxa kungabantu abasebenzisa udlame kutsho ukuthi yiyo indlela abayaziyo yokulungisa ngayo izinto. Bacabanga ngokuthi khona bangabashaya kakhulu bahlukumeza abantu, abantu bazathula ngoba bayebesaba ukuthi bazabotshwa bavalelwe.
Amazwe entshonalanga akuqela eleBrithani, eleMelika, eleNetherlands lamanye njalo nenhlanganiso zamazwe agoqela e-European Union bacothuza ukwenzakala elizweni. Lokhu kusekelwa ngumnumzana ebhidlela Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association. Kodwa umnumzana Philip Gawule webandla le-ZANU-PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Sengazi ukuthi bonathi begoqe njani ukuze okuqine sokusenza amapolisa asebabuphe ukuthengiselwa kwabo kusho ukuthi kathi kulokunye okucathele akhumbula ukuthengiselwa okunye okwadlulayo gipswe kwanokwacinga abantu bechisa izinto besenzayo. So ihulumende ihlale sesabela ukuthi kwesikhathi kungaba lokuganga okunjengakhonokwana ukuthi abanye abantu bathatha amathuba nalapho kodwa ukuthengisela kumele kutshengiselwe ngokuthula ama-peaceful demonstrations analakhona. But kodwa emumeni sawubona eZimbabwe lokho izolo sibona abantu sebechisa ama-properties bechisa impahla zabantu besenza njaninjani yonke into enjenganaliyani. So uhulumende kumele enakekele abantu ngokuvikela le property zabantu lokuthi kwesi sikhathi lokungcoliswa nje uhulumende uyabe ngcoliswa nje izinto ezinjengazenezo.
Umphathi ntambo wendawo zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi bazatheziswa kabuhlungu bonke abafuna ukutshengisela eZimbabwe ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit.
Allow me to sound a candid and stern warning to those bent on disturbing our peace and tranquility. Let me categorically disabuse those nursing a misguided perception that the presence of the international community in the country during the summit presents them an opportunity to inflict reputational damage on the country without consequence.
Kubikwa ukuba amapolisa sidinga amanye njalo amalunga ebandla le-CCC labanye abanjengomnumzana Job Sikala okokela inhlanganiso ye-National Democracy Working Group okuthiwa baqoqa ukuthi abantu batshengisele kunsukwana ezilandelayo. Kusenjalo abalwela ilungelo loluntu abane ababuthwe ngolwesithathu eHarare bathi batshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapolisa ensida kulandelwa ukukhitshwa kwabo ngenkani ezindizamtshineni ebisiya emhlanganweni eHarare eVictoria Falls. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kukhulunywe emthethwandaba kamantshi eHarare namuhla obekuthoniswa amacala ethesa umnumzana Samuel Gwenzi, unkosazana namatayi Gwegweza, umnumzana Robson Chere nomnumzana Vusimuzimoyo okuthiwa bephula iziqondiso zomthetho owe-Criminal Law Codification and Reform Act ngokutshengisela abakwenza phandle komthethwandaba eHarare okwakuthoniswa amacala amalunga e-CCC angamachumi phose ayisishiyagalombili okuthiwa baqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Amagqwetha abo abalisa umnumzana Jeremiah Bhamu, umnumzana Tinashe Chinofukutwa, unkosazana Rosine Hanzi lomnumzana Charles Kwaramba bathe abane laba bahlukuluzwa okumangalisayo ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha. Bathe unkosikazi Gwegweza wafakwa insimbi emlonyeni, bamthathela umakhalekhukhwini kanye ne-laptop, bamthathela nepassport yakhe. Bathe uChere watshaywa ngensimbi njalo begcwele igazi umzimba wonke. Ngesikhathi bemtshaya baberekhoda ama-videos ngencingo zabo. Ubikwa wafakwa phakathi kwamanzi aqandayo etshaywa wakhitshwa inwele zakhe ezinde ngenqamu. Abamthumbayo laba bathembisa ukudlengelwa umkakhe besithi kumele akhulume ukuba ukutshengisela okulakho kwenzakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit eHarare kuqoqwa ngubani. USamuel Gwenzi yena watshaywa ngamabhama wenziwa ukuba atshaye isilogani se-ZANU-PF esithi phambili nge-ZANU-PF phansi ngoChamisa singabathengisi. Bamtshela ukuba badinga uGift Siziba noTakutswa ngathi Wore, baphinda bathembisa ukulimaza abantwana bakhe nxa engatshengisela. Elinye lamagqwetha wethule amazwi la:
we intended to make an application for their bail so that they are released, they immediately enjoy their liberty. The state said no, we are not ready to do that today. They applied for a postponement of the matter to Monday. We resisted the application on the basis that the bail matter is an urgent matter. The liberty of accused persons must take precedence. But at the end of the day, the court ruled that the matter be deferred to Monday.
Umantshi unkosikazi Ruth Moyo uthe abane laba kumele baphenduke enkantolo ngomvulo, ngakho ke bazavalelwa ejele kuze kufike usuku lolu. Olwela amalungelo oluntu esebenza enhlanganiso ye-Zimbabwe umnumzana Stallone Siziba uthi kuyadanisa okwenziwa nguhulumende.
Into eyenzakalayo kathesi ukuthi uhulumende njengoba sikhayelele ukuthi kuzaba le-SADC ngamalanga okuthi sikhayelele ukuthi njengoba kuyi-SADC amalungelo abantu kumele ahlonitshwe, kodwa kukanti indlela into ezenzakala ngayo akufani. Abantu bayabotshwa, abantu babotshelwa izizathu ezingasizo.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Ellen Shiriedenga omele iHarare edayele Senate ekubandla le-CCC.
Isubuhlungu kakhulu ngoba nxa usizwa and ubabona ukuthi batshaywe kabuhlungu njani and batshayelwa into engikhoyo, betshayelwa amanga, sibona ukuthi lokhu ngokuphunga ufuna ukwethusela abantu ukuthi bengatshengiseli. Bona khona vele othe abantu bafuna ukutshengisela ngobani bakuthole ngaphi? Ngoba nxa sikhangela namuhla kuphela kubotshwe abantu abaphose ukufika kumbe 20 bebotshela indaba zamanga zona lezi.
Kodwa usekela ibandla le-ZANU-PF umnumzana Marvin Dube uthi abantu kumele behloniphe umthetho beme ukutshengisela. Umchuchisi kahulumende umnumzana Ernest Chirenje uthi abantu laba kumele beqhubeke bevalelwe uhulumende esadinga ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
America, izakhamizi zemalindi eKezi lezizalwane zakulindawo ezihlala kule South Africa zibuthanisa imali yokuthuthukisa isigaba sabo. Okwamanje baphatheke kuhlelo lokwakha ibholoho elikhulu kumfula uzamathukela okwaphela khona abantu abambalwa bezama ukuchapha ugcwele. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi zakulindawo zithi sizabona ukuthi intuthuko ngeke ibe khona ngakho zahlanganisa amakhanda zaqala inhlelo zentuthuko. Ukhosazi Perseverance Iphiri uchaza ngokuthi uhlelo lwaqala njani.
Aqala iproject yentuthuko ukuthi sifuna ukuthuthukisa isigaba sakithi. Sasivele sile project yokuthi sifuna ukuthi siyakhe ibridge. Ibridge leli liyasikhathaza kakhulu ngesikhathi sezulu. Sicela uncedo, siyakhankasa kini, sicela uncedo singabantwana khona esesikuhlanganisile kodwa kuyenelisi ngoba sikudingayo kukhulu. Sidinga izamende, insimbi, idizili ukuthi siyakhele le bridge.
Ufula uzamathukela swabulala abantwana bezama ukuchapha ugcwele. Unkosikazi Hlezi Moyo uthi kwenzakala phambi kwakhe.
Abantwana bangu-6 abakhona esigabeni sami siyamajerana ncosi bethathwa umfula nokungasachapheki. So nxa ichile libengalungiswa sitshengiswa ukuthi amanzi ari sehamba ngaphansi abantwana sebehamba phezulu lezimoto azisadluli nxa kuyukuthi ibrijile idamu leselichitha amanzi izulu lingana kakho.
Umpholisa wankosazi Naso Nkosi Mpofu uthi uqakathekile kakhulu ukuthi kwakhe ebhoroko ngokuphangisa ukuze uvikeleke ukuthathwa kwabantu ngumfula lo.
Umfula idamu lingagcwala kube lamacrack kudabuke amanzi agijima lapho athatha abantwana besikolo. Okwenzakalayo bathatha abantwana ngoba oyedwa ngangena omunye la eselandela. So bathathwa nga-2 bahle bafe bonke. Sidinge kwesinye isikhathi sicina abanye singabatholanga. Lakhathi sisilo omunye singazange simthole kuzobela lamuhla.
Abatsheli labo bayakhala bathi umfula lo awuchapheki. Mnumzana Prince Khumalo uthi imota yaphoza yambulala kulomfula.
Kwanza ukutshelela uyetshayelela esayidini vele ushaye iremu kristimeti uma ungabane bridge ebhasi ingakwazi ukuhamba wavele awuhambeki. Sikhalazo esilazo yokuthi sincediswe ukwenza ibridge lakithi lapha hayi ngoba kunzima akuhambeki so kusize isikhathi sezulu so.
Abathali benqola labo bayakhala ngozamathukela. Umnumzana Nkosi Khona Ncube usebenzisa inqola ethwala inkuni. Umnumzana Ethi Moyo emadwaleni uthi zakamizi ziphakame zonke zizenzele.
Ngibakhuthaza bonke nabasemakhaya khona lapha ungasebenzi kodwa ukuba khona kwakho uma kuthiwa kuyasetshenzwa nawe ube khona nabasebenzayo eGoli. Angathi abazali bangabatshela phela ukuthi siphutha leni uma sikhipha lezi mali esizikhiphayo ukuthi siphathisane ukuthi sikwazi ukuthi size sifinyelele ekugcineni ngoba isifiso sethu uma sibambisene umthwalo uba lula masibanene.
Uhlelo lolu lwaqaliswa ngumnumzana Sijabuliso Mguni isizalwane seMalindi esihlala eSouth Africa.
Isaqoqana sizama mpela singomphakathi wakithi kodwa manje izandla zimfitshane sincedisana nabasekhaya. Sikoqaqoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi bakhona kodwa sathi baphostele noma yini okunabo.
Usobhuku emalindi umnumzana Willie Duke usebenza kuhle lezakhamizi enhlelweni zentuthuko.
Imigwaqo emibi kakhulu. Zama ukuthi nje kungaba abantu abangasincedisa lapho ukuthi ama-bridge ethu ebe ngcono ngoba ngesikhathi sezulu asihambi. Awuhulumende ngasinceda sibili ibridge leli njengoba soke yabuya isikhathi sezulu ukuthi ibridge lingabe engazizamela wonke imindlela ukuthi ibridge libe khona. Hayi ngoba siyathwala zima umuntu eselunywe inyoka kwakho ukuthi uyahamba njani esibhedlela.
Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla kagesi njalo engummeli wedale lephalamende yakulesi sigaba seMatopo South umnumzana Edgar Moyo uthi kuqakathekile ukuthi izakhamizi zithuthukise indawo yazo.
I-development asokumelela kuphela okuzavela kuhulumende kodwa kuyikusukuma abantu bezenzele okunye bese bexhaswa nguhulumende kumele baxhaswe izinhlanganiso ezithiniwe kumbe baxhaswe ngabafowabo abakudiaspora. So ngisithanda ukuthi sikhuthaze abantu bakithi abaphandle kwelizwe ukuthi ilizwe ngelethu asizameni ukuthi sihlanganise esingakuthola ukwenzela ukuthi siphakamise leya indawo.
Bathi vuka uzenzele abemalindi esabelele semathenini South. Imele Studio 7 ingapha ngase-KZ igama lokwenza Jesus Band.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris izolo kusihlwa bamukele izizalwane zeMelika ezigoqela intatheli zendaba yeVoice of America ezazivalelwa entilongweni ngeleRussia. Kusenjalo, eleMelika lalo likhulule abantu abambalwa abakweleRussia lakwamanye amazwe akade bevalelwe elizweni leli. Unkosikazi Kamala Harris uzekhethiwe njalo ukuthi abe ngumunye ngoza ngena kukhetho uluka mongameli oluzayo emele ibandla lamademocrats ukuthi njalo umnumzana Donald Trump wayengumongameli uzamela ibandla lamarepublicans. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Israel leHamas ngesikhathi le-Israel libulala ngamandla abantu eGaza lenkokheli yeHamas. Sika sizwe imibono kahulumende weMelika.
Umthetho we-African Growth and Opportunity Act kumbe AGOA uqakathekile kakhulu kubudlelwano bezomnotho phakathi kwele Melika lezwekazi le-Africa, kutsho umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko asanda kuwethula. Ngokuvumela impahla evela emazweni ase-Africa ukuthi ingene kwele Melika kungela mithelo, umthetho we-AGOA uvumela abasungula amabhizimusi ukuthi bathuthukise amabhizimusi musi abo ngokwengeza impahla abayithengisayo. Lokhu kubumba inkulungwane lenkulungwane zemisebenzi emazweni ethu kusukela ePortland, Oregon kusiya ePort Louis eMauritius. Sokuphathise amankampani ukuthi athengise impahla etshiyeneyo njalo abathengi bathole intengo eziphansi lempahla ezitshiyeneyo. Ele Melika lidinga ukubumba amathuba azaphathisa amabhizimusi emazweni ethu onke, amathuba azasekela izisebenzi njalo evikela imvelo yethu, kutsho umnumzana Blinken. Abasebenza bezimele baqakathekile kakhulu ekufezeni lokho. Yikho emhlanganweni we-African Leaders Summit sazinikela ekuthuthukiseni ukusebenza ndawonye labazimeleyo phansi kwe-AGOA lezinye inhlelo. Kusukisela ngaleso sikhathi bezisebenzela ndawonye lenhlangothi zonke zikahulumende wele Melika ukuphathisa ukubunjwa kwezivumelwano phakathi kwamabhizimusi ele-Afrika leMelika. Izivumelwano lezi zonke ngezemali edlula amabhiliyoni alitshumi lasithupha, $16 billion, kutsho umnumzana Blinken. Enye indlela emqoka yokuthuthukisa umnotho kanye lokusungula amabhizimusi emazweni omhlaba agoqela kuzwekazi le-Afrika yikwakha izakhiwo. Kuminyaka emibili edluleyo le Melika lifake eceleni izigidi ezedlula amatshumi ayisithiyanganombili amadolaya le Melika, $82 million, ekuthuthukisa ukuxhumana ngobulembo be-intanethi e-Afrika, kutsho umnumzana Blinken. Sesisebenzise amabhiliyoni amathathu amadola ele Melika, $3 billion, ukuqhelisa i-Libido Corridor exhumanisa i-Angola, Zambia le-Democratic Republic of Congo kusetshenziswa indawo ezifikela izikepe, amabholoho kanye lenjanji lemigwaqo. Ubulembu be-intanethi, amandla kagesi lokulima, konke lokho ngenhloso yokuletha intuthuko yezenotho. Ele Melika le-AGOA zilokhu zizinikele ekupheni abantu bonke amathuba.
Le imibono kahulumende weMelika. Sokusikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona iWhatsApp.
Sibingelele lapho ku-Studio 7 lathi siphandle sikwamanye amazwe kumadiaspora. Ubingelelayo ngumotikha indlovu lapha nechelanyemba. Lo nto esixakayo lapha singabantu bakumthokazi. Kuthi kanti vele bona babusibethu ibasabehambisa udaba lokubulawa kwabantu bakithi phambili. Abantu bona kuyofu zebe sikhulumele vele kubhadalwane. Imiphefumulo yabantu yabhadalwa. Thina sicela ukuthi wena Studio 7 njengoba ungumsakazi omkhulu emhlabeni usifamisele amazwi ethu kubabusa ukuthi lathi ingqondo zethu zifinyelele ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa indawo zakithi njani.
Ngingathi tshona njani ma-Studio 7 lo mthokazi wonke nje abasemazweni abasemakhaya. Ngiyathanda nje ukuthi ngibe nombono ngani yaripota ukuthi siphala senkosi lesi izinduna zethu siunder izinduna zethu. Izinduna zethu lezi zitsalambile ziphiwa amabele. Siyabona amabele kuthengiswa ngabangane babo, bona isibo abathengisayo. Abangane babo yibo bayathengisayo amabele. Zisalambile izinduna ezincane bancane abantwana labo kuthiwa zinduna lezi. basese kancane sibefunda i-corruption. Into induna kufanele ube umuntu omdala ungasika ndaba lezinto lezi zomhlaba. Angazi ube bashota imali, zishota imali induna lezi. Khanye imali ziyayithanda, zithanda zijayive. Ngena ema-night club, induna engena i-night club. Ah, kuzipha.
Studio 7 siyabingelela, siyabonga. Siyadana kakhulu njalo sisethuka ukubona uhulumeni eZANU-P F isikhohliwe ukuthi labo bengena embusweni bonabo omnangagwa bangena nge-demonstration bekhohlisa abantu ukuthi bedemonstrate bekhiphe umgalo ukuthi kungabonakali ukuthi babe mshaya ikhulu mgalo. Kodwa namhlanje sebejike ukuthi abasafuni lutho ngomuntu othiwa uyatoyitoya nje esithi kawufuni umbuso wabo lokhu befuna ukukhombisa enye nje into yabo engayithandile uhulumeni kamnangagwa. Umnangagwa usekukhombise yena ukuthi ungintando wayephile sokwedlula umgabe ngoba umgabe okunye kwe-demonstration layo wayengavumi kodwa wayengcono kunomnangagwa. Umnangagwa uyabopha abantu kabaphume emajele befela khona lo ukuthi yini bangaboni ngasolinye layo. Abantu bezimbabwe bahlupheka amazwe wonke abafuni umhlaba wonke.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Wezemidlalo badonsa nzima abadlali abamele eZimbabwe emidlalweni ye-Olympic Games ekhutshelwa kule France kulezi nsuku. Intethelezi zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usedolela lolu daba ngokugcweleyo.
Ophatheka kwimidlalo ye-Olympics yaqhutshelwa kule Brazil ngo-2016 neyingxenye yeqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu nobuhle majika uthi vele akusiye wonke umuntu ophatheka kwimidlalo ophenduka ephethe imendulo kodwa uqakathekileyo yokukhula emidlalweni.
Ukuba kuma-Olympics work hard noma kuthiwa kunzima okungana noma kuthiwa kulamali bona obakwazi ukuthi ufuna ukufika ngayo in terms of i-sport sakho osenzayo.
EZimbabwe limelwe ngabadlali abancintiswa kumdlalo wokubhukutsha uDenilson Cyprianos kanye loPay Van der Westhuizen ukuthi njalo Steve Cox yena ubencintisa kumdlalo wokugwedla. Bobathathu labo baphelelwe ngumphako bengenelisanga ukufinyelela imendulo njalo ilizwe selilinde ukuba libone ukuba abancintisa kumdlalo wokugijima baza kuqhuba njani. Ngokucubungula ezemidlalo uKelvin Ncube uthi kuza kuba nzima ukuthola imendulo emdlalweni wokugijima.
I-athletics inzima mase sifuna ukukhuluma iqiniso kuzikile amazwe adumileta e-States, Jamaica vele yamazwe adumileta. So ngendlela lami engikubona ngayo, I think uCharamba maybe sengaperform engafika ku semi-final. I think uyabiyenze kuhle noma engathola imedal because i-athletics i-sport ezinzima.
Abameleli Zimbabwe emdlalweni wokugijima nguMakanaka Yishe Charamba loTapiwa Makarau abancintisa ku-200 meters, uRuthembe Nyahora loIsaac Mpofu abancintisa ku-marathon. Olandela ezemidlalo uWinfrey Gumede uthi ukhangelele ukuba uMpofu engenza izimanga.
Sikhangelele laba abarivelantelezithi zeZimbabwe kulo-Isaac Mpofu ugijima i-marathon. I think wayenze kuhle lapho eZimbabwe e-Congress Marathon, so nakhona ngale mhlawumbe uma-olympics
intatheli zindaba yezemidlalo ubuhle benkosi Ncube laye uthi uMpofu nguye akhangelele kuye
kuthimu yethu yeZimbabwe. I-athletics kakhulu sino Mpofu laphana and as a fan of i-athletics ngikhangelele ukuthi laye ayenze kuhle emdlalweni wakho wokugijima.
Enye njalo intatheli zindaba yezemidlalo uPraise Dlangama uthi imidlalo ye-Olympics uyilandela kakhulu ngoba imnikeza ithuba lokuzwisisa eminye imidlalo
kakhulu. Ukuya ama-Olympics ngikhangelela ama-sports onalawo esithi ama-minority abalisetotennis, o-basketball, o-swimming, o-hockey, o-volleyball isikhathi ukuthi lami funda ama-sports onalawo. So ngiyabe ngijabula ngangibona ama-sports onalawo ama-Olympics endulo.
Ngomvulo mhla zinhlanu kunyanga kaNcwabakazi uCharamba loMakarau bazaphatheka kumncintiswano we-200 meters ukuthi mhla zilitshumi uMpofu uzancintisa kumarathon ikanti uNyahora yena uzagijima mhla zilitshumi lanye. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingutsho Joseph Njanji.
Abadala bathi lithungelwa ebandla nansi ithiwa mahlabezulu kuhlelo live job maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakalayo elizweni lasemhlabeni jikelele, ingxoxo ezijulileyo lengcwethi zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani kenje
lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum
lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo asiyisuzeni bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulejongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kufacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kaMsikandi uNoel Nyoni ozibizwa njalo ngegama lokuthi igeza likamanyoni. Lapha uphethe isingili yakhe elesihloko esithi Salibonani. Nangwexoxalo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Salibonani, hayi ngumtshana lapha endaweni esetshulotshulu kubikodango kuhlala ngihlala ekhezi maphisi esigabeni sasemayeshi. Ya umkhulu ngipela ngilesikhathi eside ngidonsa mpela but ikhazi ukuthi ngirekhodele angaze ngisithole kodwa ngiqale kurekhoda umnyaka lo ophelileyo nakhona ngikhiphe i-single track but this year ngiyathengisa December zabe ngikhiphe i-EP ngaklawuyifaka kuma-online.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya ngokucula ngicula ngikhona lapha kona seJohannesburg ngihlala ngihlala eDeepsuit. Inamba yami 083 97 97 542. Inamba engitholakala kuyo iyawhatsapp njalo futhi inamba yakhona lapho engitholakala khona.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Hayi abalandeli basedayo sebisingile mpela igeza likamanyoni lisiyile ufana khona phesigaza endaweni esimaphiso esigabeni sasemayeshi.
Siyakuzwa mfoka Nyoni waze wasikhumbuza umuyi phela ubheka umuzi luthuli ushaya mfanekazi swakile isikhonkwane lapha Kula kujokile ngakodlala umntu asixoxa ngokubotshwa kwabantu eZimbabwe. Kulungiselela umhlangano we-Static Summit. Hayi ke namhlanje nje sima lapha kuhlelo lwethu lilalele vele live talk lingalali kula manje. Lo ngumthembu Sithembayo uKeeps Dube. Lilale.